uThimono uselenyanga eyodwa selokhu wabotshwayo njalo unciphe imvumo yokuhlawula ibheyili. Okwesithathu, ngesikhathi uhulumende eqhubeka ebopha lokuhlukumeza abamabandla aphikisayo abalwela ilungelo loluntu nalabo abalembono ephambana leyakhe. UMantshi uNgoni Nduna uthe uThimono kumele aqhubeke evalelwe ngoba kungela nguquko kubufakazi abuletha edale obehlukene lalobo abethule esizwa isicelo sakuqala esebheyili. Omene inhlanganiso yamagqwetha eZimbabwe Lawyers for Human Rights, uNkosikazi Roslyn Hanzi, uchasise ngokuncitshwa kukaThimono ibheyili. Uqhubeke esithi baza kubusa isicelo edale laphezulela ekhoti ukuba liguqule isinqumo esethulwe nguMantshi. Kodwa elinye igqwetha elisebenza lizimele, uMnumzana Thinathi Saira, uthi lokho kwenzakala kuThimono lomunye wakhe abotshwa laye umkhokheli weTransform Zimbabwe uMnumzana Jacob Ngarivume akukaze kwenzakale esithi kakukho emthethweni.
The continued denial of bail to people, political activists and political leaders in that
ukuncitshwa kwebheyili ebantwini abenza ezombusazwe abafana labo Thimono, uNgarivume, Jacob Sikhala loGodfrey Kurawone kuyadanisa, ikakhulu ebantwini abalandela umthetho, ngoba umthetho uyacaca ukuba wonke umuntu ulelungelo lokuphiwa ibheyili.
You know, the right to be released pending their trial.
UThimono wethetha icala linye elithethwa uNgarivume elokufuna ukugenqula uhulumende ngokuthuthuzela abantu ukuba bangene ezitaladeni batshengisele besola inkohlakalo esidale umonakalo omkhulu kusimo somnotho eZimbabwe okwakumele kwenziwe mhlaka 31 wenyanga edluleyo kaNtulikazi. Lokhu evalelwe kusukela ukuboshwa kwakhe mhlaka 20 Ntulikazi. Ilanga lakhe lokuzwa imthethwandaba kalikaziswa, kodwa kumele aphenduke ngompandula. Kolunye udaba, umsekeli kamgcinisihlalo webandla le-MDC Alliance uMnumzana Job Sikhala namhlanje umise phambi komthethwandaba kaMantshi laye esethethwa icala linye elethethwa uThimono loNgarivume lokufuna ukugenqula uhulumende. Abasekeli be-MDC Alliance abakade beze ukuzolalela ukuthonisiswa kommeli wezengeza West edayela ephalamende yena obotshwe ngomgqibelo babonakale sebebhaxabulwa ngamapholisa phandle kwedale likaMantshi ele-Rotenro eHarare emini. Udaba lusaqhubeka luthonisiswa phakathi. Abasekeli laba babikwa beqale ukutshaywa ngemva kokubonakala betshengisela behlabela besithi uSikhala akalacala amapholisa esithi baphambanisa ukuthula. Imizamo ukukhuluma lesikhulumeni samapholisa uSenior Assistant Commissioner Paul Nyathi yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Isimo sokuphathwa kubi kwabalwela amalungelo oluntu elizweni siqhubekela phambili sisiba sibi, uhulumende esebenzisa isandla esilochuku kulabo abathi bayephula umthetho ngalesi sikhathi ilizwe lilwisana lokuvimba ukumemetheka kwe-COVID-19. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.